meeting le ANC park iqhakathekile ngoba yiyo eloba phansi ukuthi iRepublican Party iza kuyenzani in the next 2 to 4 years ngoba bayakwazi ukuthi vele kathesi sokuyisikhathi sokuthi bakhangele ukuthi umuntu ozaba ngumongameli in 4 years from the Republican Party lama candidates lawo aba angathi afuna ukungena kuma races abe khona in the next 16 months ngobani and ukufaka lona ithuba lokuthi ama agendas for i Republican Party ngawapi mina mbona ngathi umongameli uDonald Trump uzakhuluma ngendaba zoku achieve what he's achieved in the first 3 weeks owaye ukukhuluma during the election sikhangela njenge immigration ama tariff loku ehlukuluza i-government or ukutshintsha the way that Washington DC has been operating for hundreds of years yena umongameli uTrump uthi wanikwa lona lelo cebo ngabantu because bamnika the majority vote and the lama states amaningi so inkulumo yakhe kaTese I think ngiyabe kukhulunywa ngendaba zokuthi what he's achieved and what they are trying to achieve ngibona i-birthright citizenship is another hot topic esivalelwe yi-appeals court so ngokunye azakhuluma ngakho ngoba siyakwazi ukuthi i-base yama-Republican Party bakufuna khonokho ukuthi abantu abazalelwa lapha abazali bangkhona kumele bebe lesincwadi or these other issues
njengoba umnumzana JD Vance esevele waba umqalisiziba lapha kuyini okunye singakubona kulandela kwabanye laba abazakhuluma
unumnumzana JD Vance sabona ekhuluma esithi yena government kaTesi ihamba kuhle and banikwa bona lokho ebesithi mandate yokuthi batshintshe uhambo lwepolitics lapha in America and sibona ngathiwa kathesi songathiwa sole confusion in Europe and le ndaba ye Ukraine le Russia ngathiwa lokho ihlupa ngoba inkulumo yabazenzayo zama peace talks azihambanga kahle and umnumzana Zelensky wo Ukraine vele useyala ukuba participatory in talks that are disadvantaging his country so konoko lako ngathiwa kuyichallenge but hayi i-CPAC is a way forward for i-Republican Party and mbona ngathiwa they will come up with the solutions but ukuba ngumongameli uDonald Trump angiboni mina elalela things that do not go according to what he wants to do so akakathesi sithi ha sizake sibheka nje ukuthi baza kuhambisa njani njoba all his cabinet nominees ngathiwa sebefakiwe in place ngiyabonga.